Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 25 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitation sokubangele ukuthi ibandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho kwezinye izigaba zelizwe.
Kumele abantu bakithi bakhankase kungela dlakela, bakhankase kungela otshaya omunye, bakhankase kungela ozalinyazelwa impahla zakhe ngenxa yombangazwe.
Gambe baningi na abaza kuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll oluzavulwa ngomgqibelo.
Kufanele uqale ukukhangelwa udaba olwe-delimitation okuyikuqunywa kwezigaba sithi mhlambe amawadi.
Abalwela amalungelo abesifazane bathi lanxa abantu abaningi bethwele kadalala ngokutshabalala kwedola leZimbabwe okubangela ukukhwela amahlayana kwentengo, abafelokazi labesifazane abakhusela izimuli bezimele yibo abathwele nzima kakhulu ngokuphinduweyo kaningi nengi.
Ukuphelisa abantu abaningi kwadakathathi neziki andifana umathuma kathathi neziki abuphuma ngokuthela ukudla okungakho okungathi akwakhi mzimba ibindla nje kuzekha abantu umntu ziuthwala njalo.
Iqembu lomdumo we-reggae ele-UB40 liselizweni uzokwethulela abalandeli balo umculo wabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkolo.
Ukungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitation sokubangele ukuthi ibandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho kwezinye izigaba zelizwe. Esigabeni seNkayi South kulabanye abakhethwe ukumela ibandla kukhetho lokudinga amakhansila asebezithola bezancintisa ezigabeni abangavoti khona. Sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North umnumzana Jabulani Hadebe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uhlelo lwe-delimitation luphazamise ama-candidates ethu atholakala ku-ward 22, ward 17, lo-ward 28. Ama-candidates lawa avela ku-ward 22, ward 17, lo-ward 28 kutholakala ukuthi sebeyingxenye ka-ward 16, lo-ward 30. So okutsho ukuthi kuzamele kwenziwe uhlelo kakutsha ku-ward 17, ward 22, ward 28, ward 30 lo ward 16.
Manje lizathatha amanyathelo bani?
Ngolwesibili, Tuesday 30 May siza kuba lomhlangano omkhulu eChange Grounds ku ward 30. Lapho isizakhetha khona icandidate yethu ezamela u ward 30 kukhetho oluzayo. Lokho kuzenziwa kuhlanganiswa lalabo bonke abavotela eHompane Primary School leHompane Secondary. Ngenxa yokuthi Hompane Primary School leHompane Secondary seziyingxenye ka ward 30. Engikukhuthazayo ukuthi abantu baregister ngobuningi babo ikakhulu abatsha ngoba yibo aba affected ngombuso weZanu PF. Akusela msebenzi. Uzathola ukuthi bonke abantu abazelwe ngo-1980 ngomnyaka lowu ka-2023 sebele 43 years. 43 years umuntu akaze asebenze. 43 years umuntu akaze abone into okuthiwa yi-payslip. 43 years umuntu sefikise iminyaka yokuthi athole impensheni kodwa angakaze asebenze. Kumele abantu bakithi bakhankase kungela dlakela. Bakhankase bakhankase kungela ochaya omunye, bakhankase kungela ozalinyazelwa impahla zakhe ngenxa yombangazwe. Kungabi lo yedwa nje ozalimala elimalela ipolitics. Ngesonto Sunday 28 May siza kuba lomhlangano omkhulu egonye ward 28 lapho okuzabe kuhlangene khona bonke abavotela egonye lasetoho secondary school abaku ward 28 ukuthi bazokhetha abanguye abakhangelele ukuthi abamele ekhansilini ngokhetho oluzayo. Then ngomvulo Monday 29 May siza kuba lomhlangano omkhulu emkhonyeni ku ward 16 lapho okuyikho esizakhetha khona icandidate eyiyo ezasimela ku ward 16. U ward 16 usehlanganiswe lemanomano, bonke abavotela emanomano kade beku ward 28 kodwa okakha test sebetholakala sebeku ward 16. So ukuthi ade bengama candidates but bevotela emanomano kumele babuye emkhonyeni ku ward 16 bezohlangana lalabo kade sekhethiwe ku ward 16 ukwenzela ukuthi sikhethe onguye oyedwa ozamela ibandla lethu le Citizens Coalition for Change ekhansilini ku ward 16.
Wona umkhankaso uhamba njani esigabeni senu khona ngapha?
Umkhankaso uhamba kuhle kodwa engikukhuthazayo ngemva kwecandidate selection yikuthi abantu bakithi bamanyane, babambane, babe nyandalinye ngoba istruggle lesi esikiso ayisiso somuntu onguye ofisa ukuba ngukansila kumbe onguye ofisa ukuba ngumember of parliament kumbe onguye ofisa ukuba ngumongameli welizwe, kodwa istruggle lesi ngesabantu bonke beZimbabwe asebe thwele nzima njalo behlupheka ngaphansi kombuso wencindezelo owezanu PF. Ward 22 uzahlangana kosikhonzile eKatasa Business Center ngeTuesday 30 May. Kuthi uward 17 bahlangana esesemba clinic ngeTuesday 30 May. Izikhathi zonke zokuhlangana kumaward aqanjiweyo ngu-11 o'clock.
Lo ke ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla lesisi esigabeni seMathupelele North umnumzana Jabulani Hadebe ubekhuluma le Studio 7 esenkayi. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe kunye lenhlanganiso ezizimeleyo bakhuthaza uZulu ukuthi ayehlola uluhlu lwabavoti i-voters roll lona oluzavulwa ngomgqibelo kusiyafika ngolwesithathu lweviki ezayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu ekwabulawayo.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe, inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu loZulu jikelele. Umongameli weRepublic Party of Zimbabwe umnumzana Kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo olwevoters roll.
I-voters roll iqakatheke kakhulu nxa silanda ukhetho, azange siyithole ukhetho lwadlulayo kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona ngoba ngeke sekhothi ukhethweni singala i-voters roll.
Umnumzana Patrick Ndlovu ilunga lezaphu uthi kuqakathekile ukuthi kube le ndawo eziningi zokuyahlola lolu gwalo.
Njengoba bathi kumbe kule system enja ethi umuntu ule polling station eyodwa, so kungabe kwenzekele ukuthi uyabo jintshwe lapho wavotela khona last time usuvotela kwendaweni enja. Kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini, abantu babekwazi ukuthi bayecheck amabizo abo ku-voters roll.
Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Patson Xaba uyabasola abezek ngendlela abaqhuba lumsebenzi.
Bafanele uqale ukukhangela udaba olwe delimitations okuyikuqunywa kwezigaba, sithi mhlambe amaward kumbe iconstituency nxa kuthe wawela kwenye iconstituency osusuke kule okade ukuyo eyakuqala kumbe iward okanye iconstituency, yikho fanele kuqale kukhangelwe kuqala kungakabhekisiswa udaba olwe voters roll.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le Citizens Coalition for Change unkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza malunga ebandla lakhe ukuthi baye ngobunenyi ukuyahlola i-voters roll.
Okwakhathesi mina njengu-provincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi ubana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe bezezeke, but previously we have seen them going to the wards kumbe besiba lama-centers nje ambalwa ngoba inhlelo zezeke kade iziyenza eze-delimitation kwama-reports ama-stages angkhona amaningi angkhona sibe singalakho ukufinyelela kuma-stakeholders meetings zabo ukulutshwani esingabe sikuzwile.
Umnumzana Adimaya Masikati obona ukuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla lezanu PF okhangelele ukumela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edalele parliamente laye ukuthaza abatsha ukuthi basukumele phezulu bayehlola lolu luhlu.
La delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo especially nxa bengena kuma constituency be campaign. So sifile isifiso sokuthi nga kuyaphuma iactual report esinika ama boundaries aqondileyo.
Abezek bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# kumakhale khukhwini wakhe abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo olwe voters roll. Izek ayikenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Abalwela amalungelo abesifazane bathi lanqa abantu abaningi bethwele gadalala ngokutshabalala kwedola leZimbabwe okubangela ukukhwela mahlayana kokudla lapho seyonke impahla abafelokazi labesifazana abakhusela izimuli bezimele bona basemzimeni esibi kakhulu. Intengo yento zonke ezigoqela izimqoka empilweni kaZulu ikhwelile kuliviki kulandela ukuwohloka kwedola leZimbabwe enxa liqathaniswa lelemelika. Emkambo wensitha idola lemelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezine i-4,000 Zimbabwe dollars. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazane e-Women of Zimbabwe Arise unkosazana Magodonga Mahlangu.
Azomlethe zibhadalele ziyele ngethuba yazi inkomo liyana uthazele isibhadalele isithuba evusa ngembhaxama ngamadoda yehluleka ukuvuka yikhono ngeZimbabwe kodwa nanga abagxize ekuthakala ngoba bona kubahluphi aZimbabwe nxa izomlethe zibhadalele zingasebenzi zisebenzela nalabo abalihlekanyana elibusayo elithuthayo imajority lamba anje siya ekhethweni siyananzela ithona benxa kulanjwa kuthi akuya-ke emele ukuthi babuye ezigabeni bayenga abantu ngokudla over 3 days 4 days yasibabona hambe phiwa kathi thi nje zikhuluma elayini khona aba bephiwa ama-DDs i-50 kgs ngomama abangu-20 izabathisisa ngakho nale so kuyananza ukuthi nxa izomlethe zibhazelele zingekho zingasebenzi kuhle yona yikho bathola khona amathuba okuthi abanyindezele abantu abathi bahambe ekhongozela khona ukuthi intakaleni ezile olelele seZimbabwe angesikhumekuthiya i-economy asina angakwazi ukuthi bala sesivule amapheji njasifake endleleni ethi i-UST ethi mbali ngokufa kwezomnotho.
Yebo, kunzima ebantwini abaningi kodwa nxa sesikhangela abesifazana sikhangele abafelokazi sikhangele omama abakhusela izimuli bebodwa esingathi ngama-single mothers bona badonsa njani emumeni onje.
Ungananzela ukuthi nxa vele into zingamanga kuhle zingumazonze omama balokuhlukumeza kakhulu baba-vulnerable kwi-situation kodwa ngiyakhangela okwenza khona lokho okubi futhi asila indlela zokuthi uhulumende uyabancedisa esingathi ngama-social protection safety net akudla kasebenzi i-social welfare ayisebenzi. So laba abantu nje ikhuphele ukuthi abantu abaningi badla kathathu ngeviki and fana uma sikhuma kathathu ngeviki abe sikhuma ngokuthi wena ukudla ongathi akwakhi imizimba ukudla nje kuzothi abantu umuntu udle ukuthwala njalo umuntu udleukuthwala le mbhida yayifithi yakhona ngetholakale ngoba ezingadini amanzi kawakho asisaleli. So impilo yomuntu wesifazane eZimbabwe ikakhulukazi eyi-single parent even lalaba esithi bayendile kunzima kakhulu ukuthi ube umuntu etafuleni and then khona kuzakuba kunzima kakhulukazi ngoba sikhangele ukuthi ngapha e-South Africa iminingi emthethela khona i-operation didula uyabadudula anti sikhuluma nje bathi saya-1 June badentela badudula amaZimbabweni and the first babuni labantu abaningi abantwana abaningi ade besekolila abantwana ngothi egoli ade besizizimindala sebebuyile abanye bahle babuya ngo-June 6 December kababuyelelana. So lapha nje ukuthi abantu baphila ngomusa wengozi eZimbabwe
Ukukhona
yini ongakuxwayisa uhulumende angakwenza ukuze abesifazana bathole ukukhuselwa?
Ukhulumende wezimbabwe nxa engakunanzelela esihlala sikhuluma ngakho ukuthi wena nxa into yinzima elizweni, nxa ezomnotho zingahambi kahle, nxa abantu bengasebenzi, ananzelele abasebekhulile omama izalukazi lentandane akakwenzi khona lokho. Singakhangela even lamaphutha protocol i-section 15 and 24 ukhuluma ngokuthi women in distress should access i-social protection services. Akukho izindaba khona lokho, into kakusebenzi akukho.
Lo ke ngunkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, iwoza. Ugatsha lwe-social welfare lona luthi lwenza konke olukwenelisayo ukukhusela abaswelayo. Ngesikhangele ziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo, iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi izisebenzi zenkampani yezindaba ezimpapers edinda amaphepha agoqela Electronic Sunday News, Umthunywa lamanye kunye lezinye izisebenzi zalinkampani zikhalele umsebenzi ngenxa yeholo elincinyane. Iphephandaba le-Newsday liludaba lokuthi owayengumkamnumzana Morgan Tsvangirai u-Elizabeth useguqule indlu ekamnumzana Tsvangirai ayakhelwa nguhulumende yaba ngeyokuhlala okwensuku ezilutshwana kwababhadalayo kumbe iloji ngesilungu. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle, siyabonga kakhulu imsakazo elisenzela yona imihla ngemihla. Nami ngilokunye nje ngithanda ukugcizelela ukuthi kanti abantu abamnyama wayimbuso yabusiwa lucuku kanje, but nawo umphakathi umuntu uyakhalela ukuvotelwa, simvotele simfake kodwa kuphuma kasafuni. Uthola ukuthi into zonke uyabe zibona naye ukuthi azimsebenzeli kahle, kazisebenzela abantu ngendlela abantu bakhononda lapha lapha, kodwa umuntu ayalile bambelele ebe busy ngokwakhe engacabangela abanye abantu baphila njani. Akulamanzi, akulamagesi, akulani, abantu bahlupheka ezikolo, akulama-resources okufunda, amatitshala mali okubhadala izisebenzi ziyakhala indawo yonke ezibhedlela kula mithi, but umuntu eyale lokhu ethi yena kurayithi. Kambe yini le isho abafowethu? Hhayi, usinakudedelwana bakithi. Abakenikeza omunye la ekazame sibona ukuhamba kanjani. Kambe thina sesiyahlala singabantu abaphephela emazweni njalo nje, kuyoze kube nini? Imizethu siyihlale nini?
Ivuka njani, ivuka njani, ivuka njani bantu bakithi? Ngapho bantu belupane emalunku. Ivoswa yimi usobhukeni uhlanhla Mahlangu osebuTswane Francis Town lapha. Ngithi livuka njani lonke ngezindawo ngezindawo. Ekhaya lapho ngivusa umama uNanhlanhla, lo nkomo RJ, lo Manondo lapho, lo Malungu Samthulisi uPaul Ngwenya, lo Jabulani Ngwenya, lo Ndevula laphana Africa Chuma. Sivotanini bantu, lisazise lati ngapho. Gakamemezele yini uPresident, lisitshele phela sizovota. Ngithi ngiyabonga lo babe shawini ngale kondani. Ngithi mdala njalo ngiyawuthi ngapho zabe ngizokubona mdala wami. Ngithi ngiyabonga inkosi kusise.
Studio 7, Studio 7, siyabingelela, siyabingelela enkundleni enkulu basakazi, siyabonga. Lami ngiyalulela elikabafu lo oqala ukungena mpela maku Paula. Abantu mabangadonsa isikhathi esithi abantu mabadlale ama record azashesha laleleke. Imzuzu ayibe ngamashumi ayisithupha, maybe le mzuzu engamashumi amathathu umuntu edlala la ukuze lathi kulalele. Makungadlalwa abantu bephindaphinda, kulo mama ohleze edlalwe phindaphindwa la angimazi, ohleze ekhuluma nge-3PC kakhulu vele, umlandeli wayo ngiyamuzwa noma ekhuluma lo ukuthi umlandeli wayo uyahlala one day kusasa uvuke khona kathi thine yethu imbono aliyidlali injani, ayizwakali yini bantu be-Studio 7? Ngiyabuza mina ngigodla mnyama mahlaba ayithola mafuza afulele eflabhuskopa esihlala tshani ku-ward 11. Yes, yimi engikhulumayo uJogoniya Mzulu kaTwesela lo Matiya, nguye lo okhulumayo la. So ngicela lami lidlale leyami leli record ngizwakale lami ngibeke umbono wami. Please bantu beZimbabwe ngiyacela lonke emagumbini manomhlaba lapha elikhona. Asivoteleni MDC, iCCC leyo iyodumuleka kaChamisa Beruqobolwa. Ikuthi mina ngiyena umuntu wepolitiki, vele politiki angilandaba la. Mina kodwa mvoti, waye ngavoti kanti ngiyabe mvotela ini, mvotela bani imgwaqifile. Bheka nomgwaqo osuke eByBridge, usiyafika eBlawayo, ufile kuyumgwaqo ofaka imali. Iboda liyane lapha yane eByBridge, yefaka imali iboda enkulu kudlula umhlaba wonke jikelela. Ngazi ukuthi umhlaba lamazwe amanga. Iboda ehloniphekayo. Kanti ufile lomgwaqo ngona kufile. Thathi harale, wathi Blawayo harale. Hayi supha ichukela ngusigudi sinayisi. Amen.
Ubalalela bahle abasakazi bethu ntukamili bonke nje uChris oGibbs onkopreksedisi ake ndibinyelele ngothando oluhle ngendaba isikhiphela zona hayi siyabusiseka ngendaba isinikezwa zona bakithe zama sisabalwa ngazuthi kathi inkinga yini lama ikibalo yami emoyeni ayikizwakale phela emoyeni yona le ngiyacela izwakale emoyeni shuwa hayi isicelo sibi lami kizwakale emoyeni liyazi ukuthi thina abantu bethu please sithwele nzima sigayidwe iganga lonke silamagada abasigayidile iganga lonke akumangalisi ukuthi libone kungani bayaphuza ukuthi bekhiphe besibehlale bekhuluma lokhu lalokhu lokhu lalokhu besabela ukuthi abanye bakhona bengathathwa abanye benzwe noma yini asibekeni izibindi kuphela sihlaleni silindile ukuthi kuzayenzakala kuyini ibandla le-triple C likhulu bonke abantu abalikhangelayo vele abalashukana nobalesabela kuphela sizaziphambanisa thina ngokuthi singani sisuka sibe lamanye amabala obandlululo lwethu ukuthi ye likhokhelwa nguChamisa Shona nxa kungenzeka asivoteni lelo Shona sibone nthi lalo ngelinye ishona elifana lawona lana amanye yini kumbeleli ngelehlukileyo enqeleli lehlukile bantu benkosi kungaba ngcono
ngiyabonga emsakazweni ngaStudio 7 sanibona ngingabe ngisapholisa amaseko bakwethu vele ngikwatile nganuno wabo ngikwatiswa ilento kaHulumeni noma ngithi eZanu-PF lento abayenzile imihlola okukhombisa khona ukuthi izwe liyabehlula ngeke futhi izwe izwe lethu livuke lisasengaphansi kombuso kwalabani laba hawu ngeke bese basenzela imihlola bakhipha abantu ngoshwele emajele bekhipha amakhehla amapostoli abo lawa lokungani omathi baba laba baganisa ingane zina 9 years namhlanje bajika babakhipha hayi imihlola le amakhehla amadala sibabonile lapha beba interviewer uyazi bebahlaba ngembuzo umuntu uyakhuluma ukuthi wangena ejele ngecala lokurap abuye futhi bambuza ukuthi ingane le yayingakanani athi yayina 9 omunye uthi na 8 kodwa namhlanje uhulumeni kamnangakwa ubone kungcono ukuthi abakhiphe labantu laba hayi sis man sis hayi leli zwe libuswa zinyoni hayi libuswa zinyoni ngempela yini into engalunga kodwa eZimbabwe makunje bekhipha amakhehla abantu abarephile bayeke ukukhipha abantu abalwela umzabalazo sikhuluma ngeMRP 9 iphakathi ejele ibona abantu ofanele ngabakhishwa ngoba le into ephilayo nabo jobs khala baphakathi olokungana ongarivume baphakathi kukhona abanye abantu bakithathe bevumelana nenduna yabo bababopha baphakathi abantu abadala amakhehla ke la kodwa kuyokhululwa abantu nje hayi abadlwenguli ayihlulekile lento le sisi
yey bantu bezani PF hayi sesilizwile sibili lina hayi liyakhuluma siyabona ubaba ugawule kulezi suku bathule kodwa bakhulumela izisu zabo phela abantu babo ukuthi besuthu awuyakwazi nxa usendaweni yakho vele ngeke ukhulumele omunye umuntu ngeke ukhulumele omunye umuntu uthe urayithi wena ukwazi endaweni yakho uyasuthu hayi so silikhangele uyabuya ukhetha madoda umfana omncane uyangena umfana uyangena umfana madoda vele ngaze lenzeni kade sikuyo ngoba vele sonke sesilivulela amehlo sesilivulela amehlo sesifuna umfana omncane engena embusweni ethatha umbuso ngodina hhayi hambani lihlala phansi badala kwehlulo kwenu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Abalandeli bomculo we-rock baphakathi kwesililo kulandela ukubhubha kukaTina Turner yena obhubhe eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili lantathu i-83. UTina Turner ubesazakala umhlaba wonke jikelele ubhubhele endlini yakhe eSwitzerland. Kolunye njalo udaba lwezomculo iqembu lebhilitane elazakala ngomculo wereggae ele UB40 lifike eZimbabwe izolo njalo likhangelelwe ukucula emkhosini wokunanza usuku lweAfrica Day kusasa enkundleni yeOld Hararian Sports Club andubana lethekelele amanye amazwe aseSouthern Africa. Iqembu leli elikhokhelwa ngumculi uAli Campbell libikwa lilethwe yinkampani yengoma Neho Show Promotions njalo lagcina ukuhlabela eZimbabwe lapho elithakazelelwa ngabanengi ngama-1980. Abakhangalelwe ukuxhasa leli qembu bagoqela abaculi beZimbabwe uSilent Ngo, Josh Ashley, Mimi Tarukwana lo DJ Chiweta. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lo Silent Ngo wasethulela udaba olulandelayo. J-B-O, J-B-O, baby.
Umculi uSilent Ngo yena othi uthatha izizo lakhe kwelikayise owayengunqobizitha uthi yena labanye bazaxhasa i-UB40
bazaphuma Hararian. I'll be one of the performers of the opening act. We're going to play before them, others as well. Mimi Torukwana and Josh Andy and DJ Chiweta.
USilent Ngo uthi lanxa engosakhulayo oleminyaka engamachumi amabili lasitshiyagalombili i-28 uyayazi i-UB40.
Umama was a big fan. She is a big fan actually of UB40 and I grew up on songs like We Are Brave Lion.
USilent Ngo usichasisela ngengoma zakhe azaziqhumisa kulo mkhosi ezigoqela ethi umuhle.
There's also new compositions of music that I've been working on since releasing the album, so I'm going to play more of the new stuff.
Iningi likhangelele ukuyazithokozisa kumbuthano walamuhla owe-UB40 njalo iningi lilokhe lithakazelela umculo othi I've Got You Babe. Ngimele iStudio 7 ngikho lapha eWashington. Igama lami ngingusithandekile Mhlanga. They say we're young and we don't know. Won't find out until we grow.
I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Then put
UP40 isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye inhloko zendaba ebezikhokhela. Ukungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitation sokubangele ukuthi bandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kwezinye izigaba. Kambe baningi na abaza kuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll oluzavulwa ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithu sidibanene njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.